Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 kuZibandlela 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
IAmerica ilahlekanga ngitsho ngoba ibhuku elikhuluma ngama-elections ka-1918 ama-observations avela ku-United Nations lendawo zonke ayatsho ukuthi into eqakathekileyo ngama-electoral reforms. Ayatsho futhi ukuthi kube le-freedom of press.
Elemelika lithi uhulumende weZimbabwe kufanele yaguqule imithetho yokhetho ukuze oluzayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo.
I made an appointment to come see you today.
In what capacity?
You will understand when I'm a member of parliament.
Okay,
that's number one.
You got an official sanction from parliament to be here.
I don't need a sanction to be here.
You're an official government business.
I'm not government. You see the arrogance you are displaying, my man.
No, we're not going to meet with the delegation. Oh. I'm sorry, I can't.
Because we have appointment with you.
Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters lakwele South Africa, umnumzana Julius Malema, namhlanje wethekelele indawo zokudlela eziseJohannesburg, kudaba lokuthi uqhatshwa abaningi abavela kwamanye amazwe. Inani labatholakala bele COVID-19 libikwa lisehla eZimbabwe ngoba ngokutshona kosuku lwayizolo abantu abangamakhulu edlula amane 427 kuphela yibo abatholakale belegcikwane leli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Elemelika lithi uhulumende weZimbabwe kufanele yaguqule imithetho yokhetho ukuze oluzayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo. Lithi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibe logatsha oluzimeleyo olulawula ukhetho kungela kungenela kwabezombusazwe. Izixwayiso lezi zethulwe isigodlo seMelika eZimbabwe kumkhankaso oqhutshwa enkundleni zokuxhumana. Isigodlo lesi sithi njalo uhulumende kufanele avumele amabandla aphikisayo ukuthi akhulume kumaphephandaba afana le-The Herald kanye lemisakazo ye-ZBC. Sengeze njalo sathi uhulumende kumele engancitshi abasekeli bamabandla aphikisayo ukudla. Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafasvanda, uthi bayavumelana lokukhulunywa yimelika.
Ama-observers previous election eka 2018 babona basebefaka okuthiwa ngama-observation besuggesta ukuthi laphana uhambanga kuhle akwenziwe kanje. Yiwumsebenzi wama-observers. I-America ilahlekanga ngitsho ngoba ibhuku elikhuluma ngama-elections ka-1918 ama-observations avela ku-United Nations lendawo zonke ayatsho ukuthi into eqakathekileyo ngama-electoral reforms. Ayatsho futhi ukuthi kube le-freedom of press. Ayatsho futhi ukuthi kube le-freedom of association. Ayatsho futhi ukuthi abantu abarejistwe bonke bancediswe ukuthi bazuze izithupha kwenzela ukuthi bayirejista lama birth certificate. Konke lokhu sikubona ngani izanu PF iyanqaba yenza ama delaying tactics, abafuni ukurejista abantu, abantu abavela eMathebeleland North bahamba almost 300 kilometers basiya register koBulawayo. Yikho ke sibona ngani isiqokoqela se-free and fair and legitimate election processes.
Yebo lithi akube lama-reforms, kodwa uMongameli Mnangagwa sesamuzwa esithi konke okumele kulungiswe sokwalungiswa, akusela lutho oluyaguqulwa oluphathelane lokhetho. Lithini ngalokho?
Ubaba Mnangagwa uyesaba ukuthi engayenza okuthiwa i-alignment of the constitution. I-constitution esayenzayo ngo-2013 ayika lungiswa ayihambelane le electoral law. Izinto zonke lezo zithiwe ngumnangagwa sakubhala ku constitution kodwa akuka alignwa le constitution ikho ke basebenzisa izinto ezathiwe ngubaba umgabe lo Smith. Singalaleli izinto zikamnangagwa ngobuye saba ngesikhiwa bathi is panicking.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma yena othi iMelika kumele ingangeneli kundaba zeZimbabwe.
I-embassy yeMelika lapha uyadingiswela ukuthi ona kanti kuyini okubangela ukubana bafuna ukungenela ubuswa kwethu lapha kwele Zimbabwe. Bacine befuna ukuba yingxenye yalabo abanye abantu abafuna ukubusa lapha kwele Zimbabwe. Kwesikhathi they actually act as if bayi-opposition political party sibili ethi layo it's a government in waiting imelele ukubana ingene iqathe. Ama-political reforms akhulunywayo sukela kuqalisile i-new dispensation le Second Republic. We have seen a lot of things zingena ku-parliament. Siwabona ama-bills amaningi aphambili before parliament right now. Konke lokhu kuyinto yokuzama ukubana kuqondiswe kubiswe ama-reforms ona lawo abakhuluma ngawo. Even ama-reforms e-media, they are now over 75% done. It's a process eyenzakalayo and the parliament is seized with that process. Abahlalanga nje benza konke imizamo yonke ukubana ama-reforms lawa ayiqale abe khona. I know of a fact that there was a time when ZBC news crew was turned down event AMDC Alliance. They have a cover, but culture, I don't know what to pay for the number.
Mhlawumbe bayazixotsha iintatheli zindaba zabo ZBC labo Herald ngoba bona beMDC ngoba bathi lapho imisakazo lamaphephandaba kahulumende ebhala khona ngabo ibhala kubi akula lutho oluhle elukhiphayo ngabo.
Angiboni kunjalo mina, ngibona kuyi issue yokuthi kona mhlawumbe nxa sebebhala babhala mhlawumbe bele one side of the story bengela iside the story yabo ngoba bona basebevele babavalela phansi. Kukanti ke vele izikhathi zonke nxa ufuna ukuthi iphume kuhle ungayifihli emgodleni ithuthise phandle yikubana iphume ibe semgcekeni khonokwana yiko kunceda ukuthi kona even nxa umuntu esesithi kona usekhulume wena usebhala lokhu wena ukhulume lokwaka susithi hayi but mina ngathi kanti wena susithi uhamba njani andi yiko futhi ongadalela even ilitigation stuff like that.
Lo umnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla lezano PF, ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Abesifazana abakumabhizimusi acathulayo esabelweni sezansi emaNdebeleni bakhala ngokuswelakala kwemkambo yokuthengisela impahla zabo. Lokhu kuvele emhlanganweni lomphathintambo wezamabhizimusi asacathulayo, unkosikazi Sithembiso Nyoni, othembise ukulungisisa ingxaki ababhekane lazo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Abakade besemhlanganweni namuhla wenzelwe eGwanda badilanxa sebasungula amabhizimusi okuziphilisa lemuli zabo. Lokhu behlangana lengxaki eziningi ezalwa ukuthi bengatholi inzuzo kumabhizimusi abo. Unkosikazi Lusi Hlatshwayo ongumlimi eMadobo ngomunye walabo abaswela imikambo yokuthengisela akulimayo.
Ngilinye ipota last year kodwa imarket yengane yanjani yaphansi ngoba siyananzelela ukuthi awunamali ivine James B. 34-32 cents per kilogram but ungakombela leipota $4.50 kg but imarket yesitshale laphansi ngingakuncedisa yini?
Omunye njalo umlimi eGwanda unkosikazi Matilda Masiya okhokhela inhlanganiso yabalimi besifazane e-Women in Agriculture yena ukhale ngesiphala sesizwe ese-Grand Marketing Board GMB athi siyaphuza ukubabhadala.
Sibone besitshele ukubana izilimo lezi zizabhadalwa within 72 hours but to our surprise we are not paid to date since June.
Unkosikazi Rumbizaye Ribombo oyeBedbridge yena okhale ngebhanga le-Women's Bank athi libolekisa imali lingachasisika kuhle ngendlela ukuyibisela.
Kwaba lobuhlungu obungathi basizise ubuhlungu ngoba when we were loaning those months abazange basitshele into ezimbi but when we were paying back, hey, interest yakhona yayingasahambelani So what is here we would see in my legs or that thing I said in the land.
Unkosikazi Thembile Ndlovu, umkhokheli wenhlanganiso yabomama bembigoli, umthandazo Women in Mining, uthi ziningi indubo ababhekane lazo.
Njalo kumining khathesi mama kulobugebengu obuningi. Sesisesaba ubugebengu abuningi. Sicela ukuthi angazi ukuthi singancediswa njani ukuthi sithole i-security.
Umphathi Ntambo obona ngamabhizimusi asacathulayo, unkosikazi Thembiso Nyoni, uthi ugatsha lwakhe luzakhangelisisa lezi ndubo ezibhekane labomama.
Njengabomama in production, I want to thank you ama-products engiwabonela khana mahle kakhulu. And selikhulume nge-market. Omama bavele eBridge. The market for craft is increasing. Sifuna ukuthi nilinke the National Handicraft Center, Ministry, ARR.
Uphinde wathi abathengisela ezitaladeni kumele bayakhele indawo eziqondileyo zokuthengisela ukuze bengahlali begijiniswa ngamapholisa. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Ngokutshona kosuku lwayizolo kwabahlolwe i-COVID-19, abantu abangamakhulu edlula amani 427 batholakale belegcikwane leli, kubika abogatsha lwezempilakahle. Asebehlatshiwe ijekiseni yokuqala yokuzivikela u-COVID-19, sebesedlula izigidi ezine, 4.2 million. Kuthi asebehlatshiwe amabili sebeyizigidi ezedlula izintathu, 3.2 million. Kulaba zinkulungwane phose ezingamachumi amathathu, 30.8 thousand, asebehlatshiwe eyesithathu. Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters lakwele South Africa, uMnumzana Julius Malema, lamhlanje wethekelele indawo zokudlela eziseJohannesburg eSouth Africa, esithi ukwenza lokhu ngenhloso yokulungisa udaba lokuthi ziqhatsha abokuza abaningi kulezi zalwane zalelo lizwe. UThuso Khumalo sethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
UMnumzana Malema uqale ngokwethekelela indawo yokudlela iCream Restaurant eseMall of Africa eMidrand. Ekufikeni kwakhe kube lokuxoxozela kukhulu bephikisana lophethe isebenzi kulelo vinkili.
Yes, I made an appointment to come see you today.
In what capacity?
You will understand when I'm a member of parliament.
Okay, that's number one. Got an official sanction from parliament?
I don't need a sanction to be here.
Here, an official government business.
I'm not government. You see the arrogance you are displaying, my man.
No, we're not going to meet with the delegation. Julius, I'm sorry, I can't.
Then there is a resident on FN because we have appointment with you.
Umkhokheli we-EFF owephelekezelwa isiphathamandla zebandla lakhe usole abanini bendawo zokudlela esithi yibo abadala inzondano phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa.
They are dividing our people. Because when you are here and you are told people who don't come from here are the
ukuqhatsha abakwamanye amazwe kuthiwa abakwele South Africa kwenza abantu baqale ukuhlaselana.
Africans and African brothers and sisters to work together.
Ukuguqula ukamalema inkulumo zakhe ngabakwamanye amazwe sekuthiya abaningi bemangele. Ekupheleleni kwanyakenye wakubeka kwacaca ukuthi akakusekeli lokhu asekutsho khathesi.
I will never take a platform and denounce Africans. I will never do it. If it means votes are going, let them go.
Angisoze ngafa ngasekela labo abathi abafowethu abadabuka kwamanye amazwe abahambi.
I see myself. I'm not prepared to take a platform and say foreigners must go home.
Kodwa uMnumzana Malema uyaphika ukuthi useguqule umqondo ukuze azitholele amavoti kunengi lezalwane zakwele South Africa ezithi abantu bokuza babathathela emsebenzi.
African brothers and sisters have
abafowethu abavela kwamanye amazwe balelungelo lokuhlala lapha lokusebenza kwele South Africa, kodwa ngeke kuphiwe bona imisebenzi abase South Africa bengawutholi.
Let's work together.
Selokhu Malema ememezele ngeviki ephelileyo ukuthi isiphathamandla zebandla lakhe ziza kuyakhulumisana labendawo zokudlela eziqhatshe abakwamanye amazwe abaningi. Isigcwele imfanekiso ezinkundleni zebulenjini be-internet etshengisa izalwane zakule South Africa zixotsha abakwamanye amazwe emsebenzini lendaweni abathengisela kuzo ezitaladeni. Incitshi kwezomthetho unkosikazi Thabiseng Dubazana uthi ukungena izitolo lokhu akukho emthethweni kanti futhi kuyingozi.
I think we're already on the verge of xenophobic attacks already.
Lesi senzo silengozi yokubangela ukuhlaselwa kwezizalwane zakwamanye amazwe.
Kusenjalo umgcini ihlalo enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabuthi Mabhena, uthi bakhathazekile ngendlela uMalema lebandla lakhe abaqhuba ngayo lolu hlelo.
Besicabanga ukuthi bokungasiza ukuhlala labaqhaji, ngoba siyakwazi ukuthi abaqhaji kumele babe layo information yokuthi i-restaurant ngayinye ngayinye iqhathe abantu abangaki. Ukuthi kuyalingana lesibalo lesesabekwa nguhulumende weSouth Africa ukuthi kumele kube yi-60% South Africans and 40% ama-migrants.
Ezinye iziphathamandla ze-FF lazo bezikwezinye indawo zelizwe lapho okubonakale ezinye zakhona zikhuthaza ukuthi indawo zokudlela lezi ziqatshe izalwane zakwele South Africa kuphela hatshi abokuza. Ingcwethe ezicubungula ngezomnotho lezisebenzi zithi abaqatshi yibo labo asebengezelela ukufuthelana kwezalwane zakwele South Africa labokuza ngoba bethanda uqatsha abokuza ngenjongo ezehlukeneyo. Abaqatshi babikwa bethanda uqatsha abokuza ukuze babancindezele lokwephula ilungelo lesisebenzi ngokungaziniki iholo elisemthethweni. Kuthi ke abanye abaqatshi bathi abokuza bayasebenza ukwedlula izalwane zakulelo lizwe eziyabe zithembe ukuvikelwa kwelungelo lazo zinhlanganiso zezisebenzi labomthetho. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ayisishiyagalolunye amiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla kusungulwa ukuthethwa kwecala abaletheswayo elokubangela udlakela. Betshengise laphandle kwenkamba yebulawayo police station ngomnyaka odluleyo besithi badinga umkhokheli wabo uMnumzana Mqondisi Moyo. Bahlala entolongweni yemlondolozi lekhami phose okwenyanga ezimbili andubana bakhululwe ngemali yesibambiso eyebheyo. uMnumzana Kwanele Mbongeni Nxumalo, omunye wamagqwetha abamelayo, uthi umantshi wedlulisele ukuthethwa kwaleli cala ekuqaleni kwenyanga ezayo mhlaka 3 kulandela isicelo sabo sokuthi amapholisa azofakaza kulolu daba.
Okwenzakale namhlanje yilokhu, bekufuze singene siqalise ikhesi i-defense case. Ngokuthi i-defense case sisho ukuthi khona bona ngokwabo bonabo abetheswa icala ibaze siyakuma le sisho ukuthi kwahamba njani. Emveni sebekhulumile umthuthisi esebabuza imibuzo elethemba lokuthi uzaba uzenza inkundla ibafumane bele cala. Kodwa asisaqhubekanga ngenxa yokuthi esikukhangeleleyo ukuthi kulabafakazi esifuna ukuthi sibabize befakazele abalaba betheswa icala ama-client ethu. Abafakazi labo kodwa okwenza kube kungathi kuba nzimanyana ukuthi labo abafakazi ngamapolisi. So bekufuza ukuthi siqale sicele imvumo kumthuthisa ukuthi siqhubekele phambili ngokana sicele sizame ukuthi sicele lawo mapolisa sibeze bona ukuthi bona bakhululekile na ukuthi bezokhulumela ama-client ethu. So isingesizathu sona lesi inkundla isivumela ukubana sipostpone kwenzela ukuthi senelise ukuthi siyedi ngalaba abantu sizwe ukubana bazafisa na yini ukuthi befakazele ama-clients. So ngalokho indaba ipostponwe to mhlaka 3 February.
Icala abeletheswayo lokho lifana yini? Akukho okuguqukile?
Hayi, akukho okuguqukileyo. Icala lokho liqhubeka la iqala leli selifike kodwa kwelinye ibanga ingathi istage ngoba ekuqaliseni kwakuyi stage esasibiza ababo abafakazi kathesi sowungaba laba betheswa icala ubana betsho bona bekhulume indaba yabo ngamafitshane esingathi ngesilungu i-defense yabo.
Lo uMnumzana Kwanele Mbongeni Nxumalo, omunye wamagqwetha amela amalunga emthwakazi Republic Party esixoxelayo ekobulawayo. ulive talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ekwethekeleleni kwakhe kwele Ukraine unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe womhlaba, u-US Secretary of State Antony Blinken uthi ulethemba lokuthi imizamo yakhe yokwehlisa ufuthelana phakathi kwele Russia lele Ukraine izaqhubekela phambili ngokuthula, kodwa kuza kuya ngokuthi umongameli Vladimir Putin wele Russia laye ulesifiso sokukhomisana umlota na. Ele Russia lona liyalandula ukuthi yilo eliloqalo, njalo lemba phansi linduku lisithi kalifuni ukuthi ele Ukraine libe lilunga ele NATO.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Nhlanhla Mzuza Mahlangu osebenza endaweni lapho kuthengiswa ukudla kwele South Africa. UMahlangu osebenza labanye abadabuka eZimbabwe eduzane leJohannesburg uthi bakhathazekile kakhulu ngokwenziwa ngumnumzana Julius Malema, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters labenhlanganiso e-South Africa First. Yona ixotsha abokuza okuthiwa gabala maphepha aqondileyo emkambo lezindlini abahlala kuzo. UMahlangu uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ngalolu daba.
According to inkulumo yakhe uMalema, yena akasixotshanga, azange athi amazimbabweni ehambe. Yena uthe ufuna maybe kube yi-50-50 or ama-South Africans ebe maningi. So kungaqhubeka kunjalo, which means kuzaba le retreatment, kuzaba lokugungelwa kwabanye abantu, then sizame ukubasibiza ama-South Africans. But akusiyo bantu labantu abafuna ukusebenza, ngoba bona ama-South Africans uma besebenza eqinisweni bafuna ukusebenza ngiyabo indlela. Ama-restaurant ayenza imali ikakhulu ngama-weekends. So bona ngama-weekends abasebenzi. That's why abelungu engafuni ukubaqhatsha. Hayi ukuthi abafuni ukubaqhatsha just because of bona bengavele behambe e-ofini. It's rare ukuthi bajike emsebenzi. Bazojika bayotshela ezinye izitori or i-weekend vele abayisebenzi. Ikati i-weekend eyenza imali.
Ye, siyabona njalo kulalo hlelo lokuthiwa Operation Dudula. Alethuki ngakho konoko futhi.
Besikubonele kudeni lapho esihlala khona thina ngani abakafiki. Kwesinye isikhathi uyazitshela ukuthi uzabona ngapho. Siyakubona kugcwele ku-social media la, kumabhubhini amaningi siyakubona bakhuluma ngapho. Kodwa kwesinye isikhathi uyazitshela ukuthi uzabona ngapho, ngoba eqinisweni awukho mnandi vele. Si-stress sihlale evalweni, hhayi simqamba amanga njengamanje, asikwazi ukuthi kwenzakalani. So ya sizitshela ukuthi whatever abazakwenza yikho lokhu esizohlangana nakho lathi, ngoba sikwazi ukuthi bacabangane. Sikubonile kuma-social media kunoku bekwenza hlabela ngakho, aseyazi ukuthi baplanani ngathi.
So lihleli nje kuphela-ke, alikwazi ukuthi kuyahamba njani.
Sasihleli kuphela thina, asisela ndaba whatever bakudube kuzenzakala yikho eqinisweni.
Yes, sibona khona ukukwenzakala ngesikhathi kula khona ukoma special Zimbabwe's permits ongani lokho kuhlupha futhi. So kini kujoni konke lokho?
Kusho ukuthi vele impilo yethu ngani izoba nzima eSouth Africa as long kungela ukukhulumisana, ngoba asizwa ngani kuyakhulumiswana, kuyakhulumiswana, but cabanga ukuthi vele kuzaba nzima. Bekungcono ama permits ekhona, ngoba iningi lethu iningi labantu bebecatha ngama special permit lawo. But manje uma esengasekho asefaka wonke umuntu enkingeni. Lawo oyabuzithu lephepha ele South Africa, inkinga izokufaka kuphela, ngoba vele awuyazi ukuthi kuzenzakalani mase kunjalo. So mase ungasela ama-permit.
Njalo siyakwazi ukuthi abantu abaningi osebenza labo balama-permits wona lawo. Ngakho-ke nxa sekubuya njalo labo Malema, kuyahlupha lokho? Akulikhahlamezi kakhulu?
Yasikhahlameza kakhulu. Yingxoxo esibhekane nayo, yingxoxo manje vele sikhuluma ngayo, ayikho eyinye. Akasihlukumeza kakhulu. Sokuhlukumeza kakhulu Malema bengumuntu athi zimthembile, kodwa ma esenza so hayi, which means asitela backup. So mele sizimele sizitshele ukuthi whatever okuzayenzakala yikho.
Kulabanye yini asebecabanga ukubuyela ekhaya, kumbe vele ekhaya lakho kubuyeleke?
Hayi kwamanje akulamuntu okhuluma ngubuyela ekhaya. Abantu bazitshela ukuthi hayi iwafa wafa okufile masikuthi siyapha siyapha but ukuthi sibuyele ezimu ngesinye isitori sethu esikhuluma ngaso unless ma kuyikuthi asisela enye iplani ungasela enye indlela esizophila kuyo nxa kusebesingenele laba esihlala khona emafletini yike sizabona khona ukuthi hayi manje impilo isinzima kodwa bengakela ukusingenela which means besithotha emsebenzini sizaqhubeka sihlele e-South Africa ngoba akwenzi sihlele eZimbabwe lakunzia njengamanje akulamsebenzi e akula plani vele akubonisi ukuthi ungavuka nje kule kungcono sala sihlambelana amanga
kubanga lixotsha-ke imisebenzi-ke kuyahamba njani khona
hayi soncinga babudule dala thina thina dala sincinga thina njengabantu bekabuya komthokazi dala sihlupheka kakhulu sisancinga sizohlanganisa ayikho into esingayenza unless ma sokunzimanzima wat azokunzima ma yike sizohamba khona hayi nothi manje usase-eli bamthe asinqamelana amanga yebo sihlalele evalweni but sase-eli ukuthi sicabanga ukubuyela ezimo to early
yepho selokugcina amahlako
hayi mina engikuthoyo kuphela ukuthi hayi uNkulunkulu nguyazi abafowethu kena abayenza kota abakhulanayo kodwa uNkulunkulu nguyazi asazi bazogcina ngani but thina kubuyela ekhaya njengamanje hayi yinto engekhoyo vele asicabani asinqamelana amanga hayi angikezwa vele abantu abacabanga ukubuyela ekhaya siyasebenza sidala amazimbabweni imoli yonke le ngisebenza khona lamazimbabweni yibo bodwa yibo bodwa yithi sodwa asinqamelana amanga hayi sizabona ngapho ukuthi bazayenzani.
Lo umnumzana Nhlanhla Nzuza Mahlangu osebenza endaweni yokuthengiswa khona ukudla obexoxa lo Gibbs Dube eseJohannesburg kwele South Africa. Kwezemidlalo, olwesibili olwedluleyo lube lusuku oluhle kakhulu kwezemidlalo kwele Zimbabwe njengoba amaqembu amela ilizwe emidlalweni etshiyeneyo enqobile kumidlalo yawo. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lona elaziwa kakhulu ngegama elithiwa Chevrons linqobe leSri Lanka ngamaranzi angamashumi amabili lambili emdlalweni wesibili wohlobo lwe-One Day International. Le midlalo isetshenziswa yinhlanganiso ye-International Cricket Council ukudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ngomnyaka ka-2023. Njalo ukapteni weqembu leZimbabwe uCraig Evan uthi bajabule kakhulu ngokunqoba kwabo loba yena engasayenelisanga ukufikisa amaranzi alikhulu.
Khona kuyadanisa ukuthi kusele kancane ukuthi ngitshaye ama-runs alikhulu kodwa okuqakathekileyo yikuthola ama-runs aphathise iqembu. Sisebenze kanzima ukuthi siwathole ama-runs kodwa kusiphathisile ukuthi uRegis uqale kuhle okwenze kwaba lula kimi loShon njalo sonke nje esitshaye ibhola sidlale kakuhle kokuthi akumangalisi kumdlalo wesithathu ozayo ozaba khona. Omunye wethu uzachaya ama-runs alikhulu.
Uevin ukhitshwe esechaye ama-runs angamashumi ayithoba munemunye lanye 91. Iqembu leZimbabwe lithole imiklomelo eyi-10 ngokunqoba elikwenze ngolwesibili njalo lawa maqembu azadibana njalo ngolwesihlanu emdlalweni wesithathu wona ozehlukanisa elinqobileyo lelinqotshiweyo njengoba kumdlalo wakuqala eleSri Lanka linqobe nge-5 wickets. Kusenjalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithiwa Warriors limangalise abalandeli bomdlalo wenguqu kunqoba elikwenze eleGuinea nge-2-1 emdlalweni walo wokucina wesibaya sikagroup B kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa elizweni laseCameroon. Wawucubungula ezemidlalo uWashington Sbanda uthi iqembu leZimbabwe belingiyeke liphange liphelelwe ngumphako ngabe abaqeqeshi bebekhetha kuhle abadlali.
Mina ngokubona kwami ngibona ngani-ke umqeqeshi onguye kade ethungamela iqembu leli uNomeni Mabheza bekufanele enze ngcono ikakhulu kubadlali abanye sibabone bedlale emdlalweni weGini abanjengabokhudama hatshi labozemora ngabadlali abalohlonzi njalo ngabadlali abagijimayo esikhangela ukubana-ke ngabe baphiwa amathuba emdlaleni le esemuva besingenza ngcono.
Iqembu leZimbabwe liphutshe imidlalo yalo lihlezi emsileni wengalani yesibaya sikagroup B lile miklomelo emithathu ngemva kokuba linqotshwe nge-1 kanyange leSenegal emdlaleni walo wakuqala kwathi kowesibili linqotshwe nge-2-1 ngele Malawi. Kolunye udaba olumayelana leqembu elimela ilizwe leZimbabwe kwezemidlalo
njalo. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni we-hockey linqobele Uganda nge-5-0 emdlalweni walowesibili kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa elizweni laseGhana. Emdlalweni walowokuqala iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-3-0 le-South Africa. Iqembu leZimbabwe likusibaya sikapool A ndawonye le-South Africa, iNamibia kanye le-Uganda. Kusibaya sikapool B kuleZambia, iNigeria, iKenya kanye leGhana. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo.